abakumabandla atshiyeneyo bathi kumele kukhankasele ukhetho oluzayo ngokuthula ukwenzela ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluza kwamukelwa ngabantu bonke emhlabeni wonke jikelele. Kulabanye njalo abathi amapolisa leZimbabwe Electoral Commission kumele belandele imithetho yelizwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Unkosazana Precious Ndlovu ngomunye wabasola okwenziwa ngamapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU PF ngoba bona umsebenzi wabo yitu uphold a constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi ama-political parties anuntisane, iyavuma njalo ukuthi nibani lobani kumele abe lelungelo lokukhetha i-political party yokusekela. Nxa izakhamizi zemahlobo zikhethe ukuthi zisupporta i-citizens coalition for change, iZANU PF ayingabafuzi ukuthi basupporte iZANU PF. Ivethi njalo layo kumele iqinise umthetho wayo yokugwema abantu abayenza i-political violence ngoba ama-issues akhona. Ivethi iyatshelwa singananzelela okuyenzwe insizo ukuthi abantu bebekule tafula lapho abantu besiyaripota ukuthi sebevotile njani iZANU PF ithatha ama-IDs abo. Ivethi bekumele ukuthi i-acte on that one, bekumele i-acte njalo political violence eyasemahlobo naseyinsizi.
Bakhala abantu ngodlakela olwenzakala elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU PF uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lokuthula eZimbabwe kuze kufike usuku lokhetho.
Into kumele siyenze kona asiwaleno kwinto kwe-violence yokomkhuhlane kana sisomsendaweni esibambile. Mina ngize so akuna bufakazi bokurila awusozwafa wabuthula ukuthi umongameli wepresident omunye omgabe wake wawasima leyona right is no violence but asimele abantu amanothi abantu zobe imisizi yasiyisiya abantu labana baye bekukhuluma ngenhliziyo zabo zonke ngoba abanye bakhona bayibona i-violence ngesikhathi sempi babona ukuhlethoka kwabantu ngesikhathi sempi and they don't wish anyone into enjalo. So yasengingenini but because siba lathi thina iziqoqode omahlafuna ishinjana ejepitel iyikani ababeethi hhayi mina ngizakwenza kuphela. Kungasuki kubomangameli bethu, kungasuki wenza kumbe uchamisa kumbe ngubaba upresident uyizini Mnangagwa. Angikhoisi kona uchamisa kashuma kuthi ngamalotshi abantu and manje ubaba uMnangagwa neke wafa wathi ngamalotshi abantu kodwa eziqoqode zona lenziyana ezikhona yizo emele sizikhumbe, yizo emele siziveze egcekeni sizichaye lapha.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi uJuma ukhuluma eziluma ulimi.
Ukhuluma kahle ukuthi khona lokho yikho kumele kwenzakale kodwa kwenzakale. Mina lawe khonapha singaxabana sibabili kubotshwa bani nje. Kuzabotshwa mina ubuye wena wazonjaya. Kumele kusitele something kungayakulwa uDlodlo loDlomo. UDlodlo sazi ukuthi ungezalo zabotshwa nguDlodlo kodwa uDlomo kunguye obuye wazojaya uDlodlo. Kulungiseni khonokho nithanda ukuthi uyavuma ukuthi into le kumele ilungiswe. Njalo ke sengisithi kuZulu wakithi lingaze lavotela umuntu olitshayileyo. Khona lokho i-TPC nxa yavotela itshaya abantu yibo who are to blame. Nxa iZANU itshaya abantu ayingalitholi ivote. Yikho ngikutsho-ke nginxusa abantu bakithi ukuthi ake sizilungiseleni into le ngoba yithi esithunywayo sibulalane thina sihlezi sonke ungumakhelwane wami, ungumzawa wami, ungubabazana.
Umnumzana Freedom Murethu okubanja leZANU PF uthi abasha kumele bekhuzwe ukuze kungabi lodlakela eZimbabwe.
Ntele anjethentele then sikambele umuntu amango ngoba zekhona ngalo ngoba uwazi ukuthi umuntu ozahamba ngedirection yale. Some of these things are stage managed angiyandi sibe ukuthi kuba kwenzeka ngalo kwezindawo so abantu bathayi but let's investigate bone ukuthi abantu abathaya abantu ngobani siye kothi abantu sigcona iZANU PF sibonke ukuthi kwenzakala iZANU PF abanye phakathi kwamaphathi awo balama divisions sinja parties and baye ukuthi bengaqedelana bengathana khona ngale bekwazi ukuthi siyakwazi vele ukuthi abantu bena trying to settle their scores within the political parties then they just start blaming us. Sina wona the violent party and I think singene iparty yokuviolence. Ngiyakhuthaza futhi ontanga ukuthi ate siyekhethweni ka-2023 lapha asikhankaseni nini singaseni ama-political parties ethu simobilize ontanga njengathi abantu beZANU PF singasetshenziswa. Ngizakhulumela especially amahita abanye abangani bethu abakumanye ama-political parties. Let's not be used in violent activities. Singontanga the future of this country in our hands.
Kanye labo commissioner ekuba uketo ngoba bebengaphenduli omakhale kukwini.